umkhulu we-European Union eZimbabwe umnumzana Philip Van Dam uthi yinto ejabulisayo ukuthi umanyano wakhe umenywe nguhulumende ukuthi athumele abantu abazehlola ukuthi ukhetho lwalonyaka luqhutshwa kuhle na. Lokhu ngokwakuqala eminyakeni phose elithumi lanhlanu ukuthi i-European Union ivunyelwe ukuzebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe ngomnyaka ka-2002. Ekhuluma le-Studio 7 namhla u-Ambassador Van Dam uthe i-European Union isithumele iqula elizafika elizweni ngomvulo elizakwandulela iqula elikhulu elizakuba selizweni ngesikhathi sokhetho lona athi lizafika sokusele inyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. UVan Dam uthi iqula elifika ngomvulo leli lizagcwayisisa ukuthi umumo ulungele yini ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo njalo olungeladlakela. Uthi ngokumema abahloli be-European Union uhulumende wenze kuhle kakhulu njalo uthi bakhangelele ukuthi ubudlelwano phakathi kwamazwe e-Europe leZimbabwe buqhubeke busiba buhle.
But as you know, we have been supporting ZEC through a UNDP basket fund, and we are also supporting.
And then we ukuthi besisekela iZEC lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bakhuthaze abantu ukuthi bayibhalise ukuvota. Kuyathokozisa ukuthi abantu abaningi abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota, njalo abasakhulayo labesifazane yibo ababhalise ukuvota. Siyajabula njalo kuyinto enhle ukuthi uhulumende weZimbabwe usenxuse iqula labazohlola ukhetho abasuka ku-EU.
Evumelana loVan Dam, ummeli weBhilithani eZimbabwe u-Ambassador Catriona Leng uthe amalungiselelo okhetho akhanya eqale kuhle kakhulu. Wengeze wathi bayathokoza ngokunxuswa kwabahloli bokhetho abasuka e-European Union. Osokusele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngokuthula, kutsho u-Ambassador Leng.
Election preparations have been going reasonably well. Pleased that the BVR process was able to register 5.3 million.
Amalungiselelo okhetho ngaphansi kohlelo lwe-BVR asungule kuhle njalo kukhanya kuzahamba kahle. Siyajabula ukuthi abasakhulayo labesifazane babhalise ukuvota. Sikhangelele ukuthi uluhlu lwababhalisele ukuvota lube kahle njalo ukhetho lube lokuthula. Siyajabula ukuba uhulumende weZimbabwe usenxuse okusemthethweni amalunga azahlola ukhetho Zimbabwe asuka emazweni e-EU.
Umanyano we-SADC lawo ulequla eliselizweni sikhuluma nje elihlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahanjiswa kuhle na. Iqula leli lifike elizweni ekuqaleni kweviki. I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ukhetho kumele lwenziwe phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi kwezinye indawo zelizwe abantu bayethuselwa ngabezombusazwe.
Kumele sihambe sitshela izihlobo zethu ukuthi bengavumi into efana laleyo. It's another intimidation, ngenye indlela yokuhlukumeza abantu ukuthi bavotele izano ngokudla. Ukanti ukudla komuntu wonke oseZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe ophethe ID yeZimbabwe ulolungelo lokuphiwa ukudla enganikwa ngeplani yevoti ma kuthiwa khona iparty lesibusayo ile democracy. Mthemba bayatsho nsuku zonke bathi ama-election alonyaka azaba free and fair election. Asoze kube lokuhlukumeza, asoze kube lani ukuphatha kuba abantu ngama-election.
Abantu abaningi baqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini eZEC ezigabeni zonke zelizwe. Phakathi kwamaviki ambalwa adlileyo, iZEC ithi besokubhalise abazinkulungwane ezimbili phezu kwabayizigidi ezinhlanu phose lengxenye ababhalise ngesikhathi i-commission le isajonga uZulu lapho ahlala khona. Ngimele i-Studio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.